UMateyu isahluko sechumi lantathu. Ngalolo suku uJesu waphuma endlini wahlala phansi ngasolwandle. Kwabuthana kuye amaxuku amakhulu waze wangena emkolweni wahlala phansi. Labantu bonke bema okhunjini wakhuluma labo izinto eziningi ngemifanekiso wathi,
khangelani, kwaphuma umhlanyeli ukuyahlanyela. Kwathi ekuhlanyeleni kwakhe enye inhlanyelo yawela endleleni. Kwafika inyoka zayidobha zayiqeda. Enye inhlanyelo yawela edwaleni. Lapho kwakungela mhlabathi omnengi khona. Yamila masinyane ngoba kwakungela mhlabathi omnengi. Kwathi ekuphumeni kwelanga yahanguka yabuna ngoba yangela mpande. Enye inhlanyelo yawela emeveni. Ameva akhula ayiminyanisa. Enye inhlanyelo yawela emhlabathini omuhle, yathela izithelo, enye ikhulu, enye amachumi ayisithupha, enye amachumi amathathu. Olezindlebe akezwe.
Kwasekufika abafundi, bathi kuye,
ukhulumelani kibo ngemifanekiso?
Wabaphendula wathi,
lina linikiwe ukwazi imfihlakalo yombuso wezulu, kodwa bona kabakunikwanga. Ngoba lo olakho uza kunikwa kwande, kodwa lo ongelakho uza kwamukwa lalokho alakho. Ngakho ngikhuluma kibo ngemfanekiso, ngoba lo babebona kababonisisi, lo babesizwa kabezwisisi kabaqedisisi. Kugcwaliseka kubo ukwazisa kuka Isaya kokuthi ukuzwa lizakuzwa kodwa kaliyikuqedisisa, ukubona lizakubona kodwa kaliyikubonisisa. Ngoba inhliziyo yalesisizwe seyaba lukhuni, lendlebe zabo zizwa kalukhuni, namehlo abo bawacimezile. Funa babone ngamehlo abo, bezwe ngendlebe zabo, baqedisise ngenhliziyo zabo, baphenduke ngibasilise. Kodwa abusisiwe amehlo enu ngoba ayabona, lendlebe zenu ngoba ziyezwa. Ngiqinisile ngithi kini, banengi abaprofeti labalungileyo ababethanda ukubona elikubonayo kodwa kabakubonanga, lokuzwa elikuzwayo kabakuzwanga. Ngakho ke zwanini lina umfanekiso womhlanyele. Kuthi umuntu esizwa ilizwi lombuso engaliqedisisi, kuze uSathane ahluthune okuhlanyelwe enhliziyweni yakhe. Yilo ohlanyelwe endleleni. Ohlanyelwe edwaleni nguye olizwayo ilizwi, alamukele masinyane ngokuthokoza, kodwa kalampande phakathi kwakhe. Ngakho uhlala isikhatshana, kuthi sekuvela inkathazo ingabe ukuzingelwa ngenxa yelizwi, akhubeke masinyane. Ohlanyelwe emeveni nguye olizwayo ilizwi, kodwa ukuphisekela komhlaba nokukhohlisa kwenotho kuyaminyanisa ilizwi lingatheli isithelo. Ohlanyelwe emhlabathini omuhle nguye olizwayo ilizwi, aliqedisise, athele izithelo impela. Omunye aveze ikhulu, omunye amachumi ayisithupha, lomunye amachumi amathathu.
Wabeka phambi kwabo omunye umfanekiso esithi,
umbuso wezulu ufaniswa lomuntu owahlanyela inhlanyelo enhle ensimini yakhe. Kodwa kwathi abantu besalele, kwafika isitha sakhe, sahlanyela umfaba phakathi kwamabele, sahamba. Kwathi ukuba likhule ikhaba, lithele isithelo, umfaba lawo wabonakala njalo. Zase zisiza izinceku zomnumzane, zathi kuye, Nkosi, kawuhlanyelanga inhlanyelo enhle ensimini yakho na? Pho, iwuthethe ngaphi umfaba? Wathi kuzo, lokhu kwenziwe yisitha. Inceku zathi kuye, uthanda ukuba siye ukuwusiphuna na? Kodwa wathi, aji, funa ekusiphuneni kwenu umfaba lisiphune kanye lamabele. Yekelani kukhule kokubili ndawonye kuze kuvune. Ngesikhathi sokuvuna ngizakuthi kwabavunayo, uthani kuqala umfaba liwubophe izinyanda ukuba utshiswe, kodwa amabele liwabuthele esiwudlwini sami.
Wabatshela omunye umfanekiso esithi,
umbuso wezulu ufana lohlamvu lemastade aluthatha umuntu waluhlanyela ensimini yakhe. lona kambe luncinyane kulazo zonke inhlamvu. Kodwa nxa selukhulile, lukhulu kulezihlahla zonke, luba isihlahla kuze kufike inyoni zaphezulu, zakhele engatsheni zazo.
Wabatshela omunye umfanekiso wathi,
umbuso wezulu unjengemvubelo ayithathayo owesifazane, wayihlanganisa lamagogoko amabili empuphu, kwaze kwabila konke.
Lezi zinto zonke uJesu wazikhuluma emaxukwini ngemifanekiso. Ngaphandle kwemifanekiso kakhulumanga lutho kibo, ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngumprofeti u-Isaya ukuthi,
ngiza kuvula umlomo wami ngemifanekiso, ngikhulume okufihlakeleyo kusukela ekudatshulweni komhlaba.
Wasechiya amaxuku wangena endlini. Basondela kuye abafundi bakhe bathi,
sichasisele umfanekiso womfaba ensimini.
Wabaphendula wathi,
ohlanyela inhlanyelo enhle yindodana yomuntu. Insimu ngumhlaba. Inhlanyelo enhle yibo abantwana bombuso, kodwa umfaba ungabantwana bakaSathane. Lesitha esawuhlanyelayo nguSathane. Ukuvuna kuyikuphela kwesikhathi, labavunayo bayizithunywa. Ngakho ke njengalokho umfaba uyabuthwa uthiswe emlilweni, kuza kuba njalo ekupheleni kwalesi sikhathi. Indodana yomuntu iza kuthuma izithunywa zayo, zibuthe zikhuphe embusweni wayo konke okukhubekisayo lalabo abenza okubi, zibaphosele eziko lomlilo, lapho kuza kuba khona ukukhala nokugedla amazinyo. Kungikhona ke abalungileyo baza kukhanya njengelanga embusweni kayise wabo olendlebe akezwe. Umbuso wezulu unjengenotho efihliweyo ensimini, eyafunyanwa ngumuntu wayifihla, ekuthokozeni kwakhe ahambe athengise konke alakho athenge leyo nsimu. Futhi umbuso wezulu unjengomuntu ongumthengi ofuna amangqongqo aligugu elikhulu. Esefumene amanye amangqongqo aligugu alenani elikhulu, wasuka wathengisa konke alakho wawathenga. Futhi umbuso wezulu unjengembule elaphosa olwandle, labuta zonke inhlobo zenhlanzi. Litese ligcwele, balidonsela okunjini, bahlala phansi, babuthela ezilungileyo ezitsheni, kodwa ezimbi bazilahla. Kuza kuba njalo ekupheleni kwesikhathi, izithunywa ziza kuphuma, zahlukanise ababi kwabalungileyo, zibaphosele ababi emlilweni obhebhayo. Lapho kuza kuba khona ukukhala lokugedla amazinyo. Seliziqedisisile zonke lezi zinto na?
Wathi kuye,
yebo.
Wathi kubo,
ngakho ke ilowo nalowo mbhali ofundiselwe umbuso wezulu unjengomuntu ongumnuzana okhupha enothweni yakhe okutsha lokudala.
Kwathi uJesu eseqedile limifanekiso wasuka lapho, wafika emzini wakibo, wabafundisa esinagogeni labo, baze bamangala bathi,
lo ukuthatha ngapi lokuhlakanipha lalimisebenzi yamandla na?
Lo kasiyo indodana yombazi na? Unina kathiwa nguMaria yini? Labafowabo kayisiwo oJakobe loJosefa loSimoni loJudasi na?
Lo dadewabo kabakho lapha bonke kithi na? Pho, lo uzithatha ngapi zonke lezi zinto na?
Bakhubeka ngaye. UJesu wasesithi kubo,
umprofeti kasweli ukudunyiswa ngaphandle kwaselizweni lakibo lasendlini yakwakhe.
Ikenzanga lapho imisebenzi eminingi yamandla ngenxa yokungakholwa kwabo.